Phakathi kwenani langempela nsonto lamakhulu phose angamakhulu ayisichiya galombili 752 iningi labo ngabantu abangelambali yokuphuma elizweni lanxa inani langesonto belehle kancane likumakhulu phose amathathu 262 uZulu ukhathazekile ngalesi simo. Enye ingcwethi kwezempila kahle owake waba ngumphathi ntambo wezempila kahle ngesikhathi sikahulumende omanyano uDr. Henry Madzorera uthi sekusethusa osekusenzakala.
This is a serious matter and the government should look seriously into it.
Uhulumende kumele angaluthathi lula loludaba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutha izifundo zabo kanye labomi bevele kade bakhalala umsebenzi. Vele ezempila kahle sezikusimo esibi elizweni.
Kungesifanayo lakulabo abalwela ilungelo loluntu abakhuthaza uhulumende ukuba afake imali enengi ukuthuthukisa uhlangothi lwezempila kahle ehlukane lokumotsha imali. Umnumzana Nation Mdzitirwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s uthi uhulumende akachiyane lokufuna ukubopha abalwela ilungelo loluntu alungise umumo osezibhedlela.
Sebefuna ukubopha abantu abakhuluma against corruption. Umasara ure Rochere Gavala Cala abaliyenzileyo ngabantu abakhuluma against corruption ukuthi yiyo yenza ukuthi izisebenzi lababalisi baholiswe imali enganiliyo ngoba iningi lemali iqedwa ngamasela e-corruption aku-government.
Kwasekelwa njalo ngenye inkokheli ephatheke kwezokulwela ilungelo loluntu kwezomnotho lenhlala kahle kaZulu wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Bakithi uhulumende lo nxa enguhulumende yena othi ulesifiso lothando sokuthi abantu uZulu abele mpila kahle, uhulumende lo nxa kumehlula gabagaba yekele ngoba abantu sebekhalakhala, odokotela bayakhalakhala izimali kazinikezwe abantu abaqondane lempila kahle yabantu.
Ekhuluma emngcwabeni kowaye ngumphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri eNational Heroes Acre eHarare, umongameli Emerson Mnangagwa uthe njengohulumende basemizameni yokulungisisa lesi simo ekhuthaza izisebenzi zezempila kahle ezinjengabongi labodokotela abasekukhalaleni umsebenzi ukuthi babuyele emsebenzini kusakhulunyisanwa. Uqhubekethi kulokuthi abantu batshone bephikisana ngeholo abantu besifa ezibhedlela njalo i-COVID-19 imemetheka ngesiqubo esibi, batheni ukuthi babuyele emsebenzini lezi nkulumo ziqhubeka, okuyinto eyaliwa ngabakhalala umsebenzi ukuthi lezi nkulumo zeholo sezileminyaka leminyaka ziqhubeka kodwa zingaphumisi izithelo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.